kuhlelo vuselela umoya igama lami ngontulami linkomo namhlanje ngilomfundisi usenisifanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje ubusihlwa. Ngiyathemba njalo ngiyakholwa ukuba inkosi ibilani kuleli veke ledlulileyo.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bengifuna sikhangele indaba yokuthi kambe kuyini okwenza umuntu abe ngumKristu oleziqwaga oqinileyo kwansi ukufakaza. Singabala kumsebenzi chapter ka 2 silandelela lapho kuloba kuthi yena kwathi selufikile usuku lwePentecost babe buthene ndawonye bonke kwathi kungananzelelwe kwezwakala umdumo ovela ezulwini onjengokuvunguza komoya olamandla wagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo kwasekubonwa yibo imlimi ezehlukeneyo kungathi ngezomlilo zehla zahlala phezu kwalo lalo kwabo basebegcwala umoya oyingcwele baqala ukukhuluma ngezinye indimi njengalokhu umoya wabanika ukuphumisela ngiyakwazi ukuthi ebandleni langaphandle kwebandla kuba nokuphikisana kakhulu nxa sifika kule ndawo eyokukhuluma ngomoya oyingcwele kuba labantu abaningi abaphikisanayo ngakho ukuze njalo kwezinye isikhathi la mabandla edabuka phakathi ngenxa yokuthi abantu bephikisana ngale ndaba kamoya oyingcwele ngifuna sizwisise ukuthi wona vele umoya oyingcwele wawuvele ukhona ekuqaliseni izwi likankulunkulu lithi unkulunkulu edala izulu nomhlaba wawuvela umoya wona uphezu komhlaba umhlaba ungalalutho ungakhani ukuthi ungalasimo ungalani umoya wakababa wawulokhu uphezu komhlaba njalo wawuyowenza ukuthi sokukhulunya ilizwi lapho unkulunkulu esesithi akube khona lokho akube kunje wehlukanise amanzi nomhlaba umoya ongcwele nguye owawungamandla kankulunkulu wawufeza zonke lezo zinto umoya oyingcwele wavunguza ulwandle lwadabuka phakathi abantwana baka-Israyeli bedlula nomoya oyingcwele wayengumlilo owabonwa nguMose ukwenzela ukuthi uNkulunkulu akhulumisane laye ngomoya oyingcwele esimfice esebenza empilweni ka-Elija laphana elwisana labaprofeti bakaBhali kubuya-ke ilangabi lomlilo uNkulunkulu esebenza esehlukanisa umprofeti weqiniso lomprofeti wamanga kwakusebenza umoya oyingcwele ngomoya oyingcwele owaphakamisa njalo wamisa ngamandla akhe isikepe lapha-ke uNowa ayecathekiswa njalo nguye wavala lesivalo ukuvikela ukuthi uNowa engangenelwa ngamanzi nguye umoya oyingcwele-ke oyenza ukuthi nxa ivangeli lithunyayelwa umuntu ezwe ethintwa livangeli njalo ekwanisa ukuphenduka athiye isono alandele uNkulunkulu ngumsebenzi kamoya oyingcwele lo njalo umoya oyingcwele nguye wokuthi nxa sibala ilizwi likaNkulunkulu abe isibane esisitshengisa umqondo kaNkulunkulu iphimbo likaNkulunkulu ngumsebenzi kamoya oyingcwele wona lo ikanti njalo umoya oyingcwele nguye-ke osigcwalisa ngamandla asinika igunya lokuthi sikwanise ukulithumayela lona ivangeli ikanti njalo sikwanise lokulifakazela abanye abantu akula muntu ongaba lamandla okufakaza engagcwalanga ngamandla kamoya oyingcwele njalo umoya oyingcwele nguye ukuthi nxa laphana ufakazela omunye umuntu unembeza omuntu lwana uthintwa nguye umoya oyingcwele ukwenzela ukuthi umuntu athole impilo enaphakade akunamuntu ongaphendukisa omunye umuntu kodwa sonke siphendukisa ukuthintwa ngomoya oyingcwele esitshengisa lapho esiwona khona
akuyiphethe mfundisi
asithandazeni baba ngegama likajesu unguwo okwanisa ukusiqinisa esikhiphini sethu ngabe ungehlela phezu kwabantu abakho wonke umuntu osilaleleyo ovula inhliziyo yakhe umqinise sibongile ngegama likajesu amen
lolobe kulohlelo vuselela umoya silomfundisi usenisifanda thiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo lilami untungamilinkumo